Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Ngali tshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolosibili mhlazi 11 Ncwabakazi 2020 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
so tina sa decide ukuthi singakhona ukuthi sisize a few families that can afford to go. So we started an initiative towards the Black COVID Relief Program. That initiative aim is to help abantu abavulnerable, abantu abaswelayo.
Sebezinkulungwane phose ezinhlanu 4748 asebefunyenwe bele gcikwane le coronavirus elizweni ngesikhathi abatsha beqhubeka ngenhlelo zokusiza abaswelayo.
Akusisebenzeli ngoba amabutho akhona ukuthi ngabe anakekela abantu asebhizi esetshenziswa ukutshaya abantu kusinceda ngani? Akusincedisi ngalutho. Lusuku nje olufana nje lensuku zonke.
Lo nyaka eZimbabwe linanze usuku oluqakathekisa imisebenzi yabezomvikela olo Defense Forces Day ngesikhathi uZulu ekhala ngokuhlukunyezwa. Amabandla ezombusazwe labenhlanganiso ezizimeleyo basele bebambe ongaphansi ngemva kokuphindela kwequla likamongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa lingakhulumisa nangalabo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Sebezinkulungwane phose ezinhlanu 4748 asebefunyenwe belegcikwane le coronavirus elizweni. Asebesinde kuleli gcikwane sebedlula inkulungwane lengxenye 1524. Labulala abedlula ikhulu 104 emazweni awezwekazi leAfrika asebebanjwe belegcikwane leli sebesedlula isigidi 1,055,000. Labulala inkulungwane ezedlula ezingamachumi amabili lantathu 23,582. Abekolijini leJohn Hopkins University babika ukuba emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula amachumi amabili 20.1 million abafunyenwe bele gcikwane le coronavirus. Yabulala inkulungwane ezingamakhulu phose ayisikhombisa 737,285. Abenhlanganiso ezikhokhelwa ngabatsha lokhe beqhubekela phambili besiza abaswelayo ngalesi sikhathi elizweni kule lockdown yokumelana lesifo se-COVID-19. Abenhlanganiso elwela ilungelo loluntu bathi njengoba iningi labantu elizweni liziphilisa ngemisebenzi yezandla, i-lockdown isithiye izigidi lezigidi zabantu zibhekane lendlala. Inhlanganiso ye-The Black Movement ekhokhelwa ngumnumzana Simon Magama ngenye yenhlanganiso ezasungula inhlelo zokusiza abaswelayo. Umagama uchasisa kabanzi ngohlelo lwabo lolu kungxoxo ayenze lo Mike Hobe we Studio 7.
Inhlanganiso The Black Movement inhlanganiso ebunjwe through ama social media abo ma Twitter, ma Facebook nabo Instagram. Injongo yethu ngeyokuphakamisela abatsha ukuthi bakwanise ukuthi babe besebenzela bakhone ukufunda ama skills about ama business.
Sikhuluma nje selisize abantu abangaki?
Okwamanje we viewed hundreds of people bodwane kwamanje. Siqale ngaseRare lapho esize khona abantu from ukuhwazana, even went as far as uMtoko nabo Marondera. Abantu esibasizayo sibathola ebulenjini ku social media. That's why ubona ukuthi abantu esibasizayo they are scattered because we're getting them endaweni ezishiyeneyo. Okwamanje even kobulawayo sinogogo one feeding scheme yakhe. We got that contract through a young man called Tawanda Mucheiwa. We brought the issue ka gogo ukuthi ugogo unabantwana abaphekela ukudla ukuthi bebesidla ama feeding scheme. I sent out my representative from Bulawayo, the volunteers from Bulawayo. Bahamba ugogo waya asisa sabuntha no for sure ugogo ufuna ukuthi asizwe ngokudla sabe sakhona ukuthi sibe sisiza. I think ugogo une feeding scheme yakhe nabantwana ababo 30 to 40 people.
Sikhuluma nje elizweni liphansi kohlelo lwe-lockdown. Ukubhodabhoda vela kuvunyelwe. Sike uke wangichasisela ukuthi ukudla lokhu okunye liyakuthatha from eSouth Africa buhamba eZimbabwe, okunye liyakudinga phela elizweni. Uhlelo lwe-lockdown seluphazamise na indlela elisebenza ngayo?
Kunzima Mike phandle ngale. Abantu abasisizayo ukudistributha ukudla kwethu, ma-volunteers. So yabona njengama volunteers abanye abanayo access ukuthi bathole ama permit awuhambisa. So you find out amanje sinabantu ababili nje abanama permit ukuthi babe behamba be distributor ukudla ebantwini. So okwamanje nathi siye saba affected especially when it comes to movement yabantu. So but siye sithi lapho esikhona khona ukuthi siyakhona ukuhamba maye ukuthi akula mapolisa abahlupha abantu eroadini or anything yenzakalayo, then so deploy abantu basinde bayodistributha ukudla ebantwini.
So awutshele phela uZulu ukuthi wonke umuntu ofisa ukuthola ulwazi oluthile mayelana ngalolu hlelo, mayelana nengisana nemiso yenu i-The Plug Movement, kumele ayeke.
Hayi, uma ukuTwitter iyendlu yethu ithi The Square Plug, uma ukuFacebook Square Plug again, if you're on Instagram is The Square Plug, or you can visit our website on www.theplugmovement.org.
Lo ngumnumzana Simon Magama, umkhokheli wenhlanganiso ye The Plug Movement. Ubexoxa lo Mike Hobe we Studio 7 ecingweni e South Africa. EleZimbabwe lamhlanje belinanza usuku oluqakathekisa imisebenzi yabezomvikela olwe Defense Forces Day ngesikhathi uZulu esithi kasikho isizathu sokuhlonipha lolu hlangothi ngoba sekukade baphambuka kusisekelo sombuso welizwe esithi kumele balondoloze ukuthula lokuvikela umuntu wonke elizweni jikelele bengayameli cele linye. Kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uyancomeka kakhulu umsebenzi ophathwa ngabezomvikela njalo kumele bahlonitshwe baqakathekiswe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Owakuqala lonyaka selokhu ilizwe lathola uzibuse ayizange ibe khona imibuthano yokunanza iDefense Forces Day ngendlela yokulondoloza isiqondiso sokwenqabela ukumemetheka kweCOVID-19 ezabekwa ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba i-WHO kanye laye uhulumende. Emazini akhe awethule esesigodlweni sakhe esestate house umongameli Emmerson Mnangagwa uthe kungalesi sizathu uhulumende wakhe ekubona kufanele ukuba lonyaka leli langa linazwe ngaphansi kwendikimba ethi ZDF celebrating 40 years of excellent service to the people. Lonyaka uMnangagwa uthi leli langa linazwa ngesikhathi ilizwe libhekane lenhlupho zokuhlaselwa ngendlela ezikusibanga esiphezulu kusetshenziswa indlela zokukhulumisana zebulenjini ngenhloso yokuphazamisa umsebenzi wabezomvikela.
Ekuqhubeni umsebenzi njengalokhu okusisekelo sombuso, abe-ZDF baqhubeka besebenza umsebenzi omuhle kakhulu selokhu basungulwayo. Kungakho ke kufanele kuba bangconywe. Siyababonga kakhulu ke abe-ZDF ngokuqhubeka kwabo belibutho labantu okulizinga laphezulu abaqhubeke ngabe yonke le minyaka.
UMnangagwa uthi kunje eZimbabwe lihlezi ngokuthula kungumsebenzi wabakubutho abakulondolozayo belandela isekelo sombuso welizwe. Kodwa uZulu lamabandla aphikisayo bathe kwenzakala elizweni kuphambana lenkulumo kaMnangagwa abakubutho sebaba yingxenye yeZANU-PF. Umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance, umnumzana Felix Magalela Mafaspanda, uthe abezomvikela baqhuba umsebenzi wabo belobandlululo.
Kodwa uzabona amasotsha sokungani izinja nje ezikokuthiwa sa. Ungathi inja sa nje lenkomo nje lembuzi iyabamba. Kanti ngomthetho wamasotsha kuthiwa uza kwenza into oyibona la uyiqondile hatshi eyokuphonguthiwa yenza ngoba ungenza lokho la ulicala. Namhlanje thina sikhumbula amasotsha ezibra lawe zandla. Lawo ekuthiwa ngama freedom fighters uSmith yena sithi ngamagandanga ngamathororo.
Isikhulumeli sezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthi osekusenzakala elizweni ayisikho abantu abakuyela empini ukulwisa ukukhipha uhulumende oncindezelo ngaleso sikhathi.
Ibutho selisetshenziswa kwezinye indawo ezingaso zokuvikela ilizwe, selisetshenziswa njengeparamilitary party.
Omunye wabakhulumisane lalomsakazo umnumzana Steven Sibanda uthi akavumelani lenkulumo kamongameli Mnangagwa ethi abakubutho ngabantu abaqhuba umsebenzi wabo ngendlela njengalokho okumunyethwe isisekelo sombuso.
Nxa izinto zingamanga kuhle eZimbabwe, i-opposition bama civil society ngathi ayatshengisela ibutho leZimbabwe liyama livikele ibandla elibusayo livikele umongameli waseZimbabwe. So ngenye indlela singathi akule esingakuthakazelela uma sikhangela ibutho laseZimbabwe. Alimelanga abantu baseZimbabwe, limele nje singathi ngumongameli welizwe leZimbabwe. Njalo singathi ikakhulu liyaqondiswa mbe liyakontrolwa ngumongameli waseZimbabwe esingathi ngucomrade Mnangagwa.
Lanxa uZulu weZimbabwe ehlaba omkhulu umkhosi ngokuhlukunyezwa nguhulumende owephula amalungelo oluntu esebenzisa abezomvikela, ikakhulu kathesi ilizwe libhekane lokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19, umongameli Mnangagwa uqhubeka esithi benza umsebenzi oncomekayo. Iziphathamandla zikahulumende wakhe lazo ziyakusekela lokho, zisithi baqhuba umsebenzi wokulondoloza ukuthula elizweni kanye leziqondiso ze-lockdown emizameni yokuvimba ukumemetheka kwegciwane leli. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumelvis Gama.
Lo nyaka koBulawayo njengazo zonke indawo zelizwe akubanga lemibuthano yokunanza usuku lokuqakathekisa imisebenzi yabezomvikela eleZimbabwe Defense Forces Day. Okungokokuqala lokho elizwe lathola uzibuse. Lokhu kuvinjwe ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus elimemetheka okwethusayo hatshi eZimbabwe kuphela kodwa lasemhlabeni jikelele. Ngaphandle kokuvinjwa kwemikhosi yokunanza leli langa, uZulu ukhala ngokuhlukunyezwa ngabezomvikela ngalesi sikhathi beku-lockdown. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lo nyaka abebutho bananze usuku lwabo phansi kwendikimba ethi ZDF celebrating 40 years of excellent service to their people. Kodwa akula mcimbi yokufola lokubukisa izikhali zabakubutho njengeminyakeni yonke ngenxa yohlelo lwe-lockdown lokuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19 eZimbabwe. Ngasikhathi sinye uZulu usola ukusebenza kwabezomvikela ethi amalungelo oluntu ephulwa mahlayana ngabebutho. Umnumzana Mkhokheli Ndlovu osakhulayo wakoBulawayo uthi ilanga leli alisela sisindo ngenxa yokuhlukunyezwa abahlangana lakho ngaphansi kwabebutho.
Isuku lwakhathesi lwamabutho esithi yi-Defense Forces asikuboni ukuthi kuseyikho sibili ngoba bahlala betshaya abantu omelingababa babanakekela. Akusincedisi ngalutho. Sokulusuku nje kuphela olukhona olusekhalendeni yelizwe lethu leZimbabwe. Kodwa isiqokoqela sendaba isiyiso kulokhu. Akusisebenzeli ngoba amabutho akhona ofuza ukuthi ngabe anakekela abantu asebhizi esetshenziswa ukutshaya abantu. Kusinceda ngani? Akusincedisi ngalutho. Lusuku nje olufana nje lensuku zonke. Kudala yini sasithi hawu usuku lwamabutho sijabula ngoba kwasilethelani ukuthula elizweni. Kodwa kathezi ukuthula kwakhona kakukho ngamabutho angikhona wona lawo.
Umnumzana Dumile Ncube isakhamuzi sakoBulawayo uthi ilanga leli alisahlonipheki ngenxa yezizathu eziningi.
ayisela miningi mhlawumbe engxenye kudala abadala besakhula yale miningi kodwa mina amboni miningi yangkhona ngoba abantu kumele kube yibo ukuthi bangabe basi si defender njengamanje la yibo asisibayesaba more than isithe singasilimazi bona so nxa sikhuluma nge defense angiboni idefense esikhuluma ngayo ukuthi singathi we are celebrating Defense Forces Day. Which defense is like thing njengabantu ngoba idefense yangkhona yiyo esihlukuluzayo njengamanje yesichayayo so hayi kimi Defense Forces angiyiboni nokuthi kuyini njalo angila meaning layo njalo futhi asonto engicabangayo ukuthi kumbeni kule Defense Forces ngibona nje kufanana konke mhlawumbe bona ababayibe baprotector.
Unkosazana Kelly Nyoni esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo uthi abebutho sebehlala njalo nje besemgwaqweni besethusela uZulu.
Kudala abebutho babengaphombukubona bonakala bebhotabhota njengalokho sesibubona khathesi. Manje khathesi kunzima ukuthi sithi sithakazelela ilanga labo ngoba bona kuyibo abasihlukumezayo abasichayayo.
Umnumzana Dumile Dube uthi kumele abebutho bayangeke ukunanza usuku lwalamhla ngoba bencindezela uZulu njalo besephula amalungelo oluntu.
Usuku lwebutho lonyaka luthakazelelwe ngesikhathi lapho abantu abambalwa bebika ukuthi bathunjwa bathwaye ukuthi abanye babotshwe ngabebutho lamapholisa behlangene. Umongameli Emmerson Mnangagwa uncome umsebenzi webutho ethi sebe le minyaka engamachumi amane besebenza ngobuqotho njalo beletha ukuthula elizweni. Umongameli ubonge uZulu ngokugcina ukuthula ngesikhathi ilizwe libhekane lokungahlaliseki kuhle.
Usuku lweDefense Forces Day lonyaka lunanzwa ngesikhathi kuphuma imbiko ethi kulabantu abathunjwayo abanye betshaywa kuthi abanye njalo bebotshwa ngabakubutho lamapholisa behlangene. Kodwa isethula umbiko wakhe wokunanza leli langa, umongameli Emmerson Mnangagwa uncome umsebenzi wabakubutho ethi sebele minyaka engamachumi amane besebenza ngobuqotho njalo belondoloza ukuthula elizweni. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Yebo yebo yebo, umthakazo omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe 3 Connection lapho sizaxoxa khona ngokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Sikhangela njalo udaba lwesimo somnotho kanye lezombusazwe elizweni. Kukhona okungenziwa ngabatsha na ukuthuthukisa ilizwe. Umthakazo omuhle, asihlanganeni kuhlelo 3 Connection ngo-8 ntambama. Lilami uMike Hobe.
Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Abesuli vedale elitsha le-Constitutional Court elizweni lemali bafungisiwe ngomvulo esigodlweni salelo lizwe eBamako ngemva kokukhethwa kulezi sikhundla ukugqiba ingxabangxoza kwezombusazwe ebikhona kulelo lizwe kunyanga esedluleyo. Umongameli Donald Trump weMelika ususwe ngesiphangiphangi esigodlweni sakhe seWhite House izolo kulandela ukudutshulwa kwesilisa phandle kwalindawo ngamapholisa e-Secret Service obikwa ebaqondile sengathi uzabalimaza. Owesilisa lo oleminyaka engamachumi amahlanu lanye uthwalelwe esibhedlela elimele kakhulu.
Uhulumende uthi ukusungula umkambo wokuthengisa imali yakwamanye amazwe kumbe i-foreign exchange auction sokubangele ukuthi intengo yempahla yezitolo ingasakhweli mahlayana. Kodwa iziphathamandla zamankampani zithi ungabi le mithetho ebalulekileyo elawula ukusetshenziswa kwemali yilo udubo olukhulu kwezomnotho. Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi umkambo wensitha lo awusebenzi.
Uhulumende nxa esithi yena umsika wemali, imali yangaphandle uyaphumelela, angiboni ithi kungaba kuliqiniso ngoba siyabona ukuthi intengo yezinto ezitolo ilokhu ikhwela. Kutsho ukuthi abalungisa iy'mpahla kumbe lalaba bangenisa izimpahla ezivela ngaphandle kwelizwe beloke besithi bona bathenga imali emsikeni omnyama ngoba imali ethengiswa kumsika owamabhenki umsika we-reserve bank kayeneli ngabe sitsho njalo ukuthi umsika wakhona awusebenzi okunye ukuthi umsika wakhona uhulumende yena ulokhe izandla zakhe zilokhe zibambabamba yonke indawo ngaye kuthiwa khona umsika wakhona uvulekile kungaba ngcono kodwa balokhu bekhuluma besithi bona hayi thina siyancedisa baya-allocata kumbe ungafuna ukuthenga kumbe imali yakhona kumbe ithiwa ilutshwana hatshi angiboni ukuthi umsika wakhona uyaphumelela kabawuyekele umsika usebenze wodwa umsika ovulekileyo ukwenzela ukuthi imali yakhona ithathe esingathi khona ngesikhiwa i-market rate i-optimum position
lokho kugcizelelwe isiphathamandla senhlanganiso yabaphila nokuthengisa ezitaladeni ebulawayo Vendors and Traders Association unkosikazi Debra Mgasa othi ilizwe livele alilamali yinqe ngaluphi uhlobo
okwakuqala Gandhi eZimbabwe akulamali ibhondi lona lelo vele kalitholakala emabhenki noma ungazuhambe yiphi ibhenki akula bhenki ezakunika imali khathesi sikhuluma ngalaba abasebenza kohulumende abaphiwa ama-RTGS lawa ukuthi kumele kukhonvethwe abaphiwe inostro yona le ama-US dollars ukuthi ikhonvethwe iye ku-RTGS lakhathesi sikhuluma kula abanye abavukele kuseni beseyabamba amalayini befike kuthiwa akula mali ebhenki akula mali ebhenki vele ngitsho even lawena le imali siyibona nxa zigada kubozupho uzupho ngoye okanye ngathi ubambe ibond note but ezitolo akula njalo izitolo zonke sibi noma eselokitshini lapho endlala khona emagogwenothi noma uye edrobheni ku-OK omkhulu uzabona abantu belayinile bathenga nge-forex izitolo zonke sezivulile vele ukuthi kuthengwa nge-forex so lokho kukhulunywa ngohulumende ukuthi izinto kazisakhweli ngenxa yomkambo lo wawufakayo ayisikho qiniso
Inhlanganiso yabosomabhizimusi ye-Confederation of Zimbabwe Industries ithi osomabhizimusi kabawuthembi umkambo wemali lo. Ungwenya uthi udubo ukuthi impahla yonke ithengwa phandle kwelizwe okubangela ukuthi ilizwe lingatholi imali yakwamanye amazwe.
Izimali ezifanele zibe khona ezokuthenga imitshina elungisa impahla zalapha elizweni kayibonakali esingathi khona i-capitalization ngoba nxa impahla zilokhu zithengwa zivela ngaphandle kwelizwe akutshengisi ukuthi kungenzeka ukuthi imali yakhona ingenela ukuthi imitshina ithengwe okwesibili udaba lemali imali yalapha elizweni ilokhu iyimali elula kakhulu kayibambeki
unkosikazi Mgasa uthi okunye ukwengezelela udubo ukuthi akusela abayemukela ezinye indlela zokuthenga ngemali yefonini
akusela sitolo esisodwa esivuma iswipe so laba bazafakelwa ama-RTGS abo laba bemanostro laba ngikhuluma ngama-77 sebethwala nzima imali zabo zikhona emafonini zikhona kumabhuku emakhadini but kazisasebenzi akusela sitolo esivuma iswipe noma i-ecocash imali siphelela ekujuseni kuphela ifoni kambe lelizwe lona lelo lokuthi uyathi $1,000 efonini ikhanye iphelela ekujuseni nje usufona nje uthenga amadata
ezinye iyncwethi kwezomnotho zithi ilizwe ngabe liyasebenzisa irand lakwele South Africa ukuze kuphele udubo lwemali elizweni kodwa uhulumende uqhubeka esala Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe labamabandla aphikisayo elizweni balemizwa ehlukeneyo ngendlela iqula elithunywe ngumongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa ukuzodinga ulwazi lokuxazulula indubo ezibhekane lelizwe. Leli qula lize eZimbabwe lakhulumisana lomongameli Emmerson Mnangagwa kuphela lingazange laba lethuba lokukhulumisana lamanye amabandla ezombusazwe loba inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa uthumele iqula lakhe elibunjwa ngabathathu abathi unkosikazi Baleka Mbete, umnumzana Sydney Mfamadi, legqwetha umnumzana Ngowaka Abel Ramahlodi, bona abahlangane lomongameli Emmerson Mnangagwa esigodleni sakhe esestate house izolo. Abathathu laba babuye ukuzekuzwa okungabe kubangela indubo ezibhekana neZimbabwe ngemva kwemibiko ethulwe nguRamaphosa ngeviki edluleyo yokuthi ukhathazekile ngomumo okumakhelwane wakhe. Kodwa abamabandla aphikisayo badane kakhulu ngokuba iqula leli kalizange lizinike ithuba lokuzwa elabo icele. Umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Felix Mafa uthe batshone belindile ilanga lonke la izolo bamangala sebetshela ukuba iqula leli kalisenelisi ukukhuluma labo.
Sitshone silindile kusuka ngo-10 o'clock kwaze kwafika ama-4 o'clock ngoba babesincusile ukuthi sizahlangana labo bezwe ukuthi kanti izinto ezihluphayo eZimbabwe kuyini laba abathunywe ngu-President Ramaphosa owe-South Africa. Ngokusweleka kwenhlanhla siyamangala njalo sididekile ukuthi sebephindele emuva ngenxa yani. Thina njengoba singabantu esifundileyo ezepolitics sikubona kumhlophe ukuthi uPresident Mnangagwa unqabile walile ukuthi ekhulume lathi.
Umafa uqhubeke esithi bebezimisele ukutshela leSouth Africa ukuba libone indlela elingasiza ngayo leZimbabwe lona elithole nzima ngokubotshwa lokuhlukunyuzwa kwabasekeli bebandla liphikisayo lalaba abasola uhulumende. Uthe kabasoze belahle imbeleko ngokufelwa esithi bazaqhubeka bekhuluma ukuba amazwe akusadak angenele kundubo ezibhekane leZimbabwe. Unobhala webandla le-MDCT umnumzana Nixon Nyikadzino uthi njengebandla kuyabathokozisa ukuba eleSouth Africa selizimisele njalo ukulungisisa indubo ezibhekane leZimbabwe.
Into yankona etshengiswayo yikuthi vele bathanda iZimbabwe sebebone ukuthi vele sesihlulekile and iZimbabwe njengelizwe umthungameli wankona umtathi umphathindabo uMnangagwa sehlulekele vele ukuthi elukize izinto.
Kodwa omele inhlanganiso yabeZimbabwe abahlala kweSouth Africa eZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi kabazi lutho ngokukhulunywa phakathi kwequla leli lomongameli Mnangagwa esithi lokhu kumele kube segcekeni.
Besingelalwazi ukuthi izinxusa kumbe izithunywa zikamongameli weSouth Africa ubaba umnumzana uCyril Ramaphosa beziphetheni. Kasikwazi ukuthi inkulumo kade bamumathise yona ukuthi behambe bayethula eZimbabwe ikakhulu kumongameli weZimbabwe uEmmerson Mnangagwa besingayazi inkulumo leyo. Njalo thina akekho oke waxhumana lathi eofisini kamongameli kumbe embassy eSouth Africa ukuthi bafisa ukuthi bakhulume lathi.
Ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Pride Mkono uthe nxa leSouth Africa lingakaqali ukukhuluma labenhlangothi zonke zempilo eZimbabwe kalingazimiseli ukulungisisa indibo zalelo lizwe.
Ukwehlukala kwabameli bakaPresident Ramaphosa ukuthi behlangane le meli zenhlanganiso ezimele zodwa kanye lamabandla aphikisayo lama-social movements kusithengiselwa ukuthi uPresident Ramaphosa akakafiki enjongweni yokuthi elungisise ukuhluphana okukhona eZimbabwe kwezombusazwe kanye kwelezomnotho. Lokhu esikubona kubangela ukuthi abaningi abantwana beZimbabwe icine besibalekela eSouth Africa besiyadinga imisebenzi.
Ekhuluma le ntathelo izindaba eHarare izolo, omunye wequla leli umnumzana Mfumadi uthi kabasoze batsho abakukhulumele uMnangagwa kwabezindaba ngoba bezamele beqale bazise umongameli Ramaphosa obathumeleyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Dande ngesithi adibaneni njalo ekuseni ngo-6:30 kumbe kusasa ntambama ngo-7:30.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.